Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-17 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphachelu ithi ubulembu becommission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti.
Mina njengomkhulu we-Law Student Union beyingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lusiqhathise njenge-Student Union entweni enjesososo.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla lezanu PF yikho ephiwa imota lemali nguhulumende.
Ngamafitshane sithi uMonzura sejayele ukudla ngobuqili liqilindini kodwa kuzaphela kambe okungapheliyo bamaNdebele bathi kuyahlo sithi kaphaphe abantu bazam ijuba lizacithwa phambili.
Kodwa lona ibandla le-MDC Alliance lithi akusiloqiniso ngoba umnumzana Monzora njengalokho ukwenziwa emazweni amaningi kumele aphiwe imota njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale.
Njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali amafueli ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze. Bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament MDC Alliance ile 68.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphachelu ithi ubulembu becommission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti. Linhlanganiso iveze amagama ezisebenzi zeZEC eziphethe umsebenzi wobulembu kunye lama-password azo okungena ebulenjini lobo. Ithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umuntu uyenelisa ukungena ebulenjini lobu aphazamise impumela yokhetho nxa kungalungisiswanga. Kuthe ngemva kwamalanga amalutshwana iThimphachelu iveze lokhu, isiphathamandla seZEC umnumzana Cephas Kanyele obe ngumqondisi wezobungcitshi bobulembu waxotshwa. IZEC ithi izahambisa iThimphachelu emthethwandaba ngoba ingene ebulenjini bayo okungekho emthethweni lanxa nje yona iThimphachelu isithi akula ukubi ekwenzileyo ngoba ulwazi bokuthola imfihlo zeZEC busegcekeni bungafinyelelwa langubani ofunayo. Sehlulekile ukuxoxa leziphathamandla zeZEC ngalolu daba. Kolunye udaba olufanayo inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union iZinasu isisungule uhlelo lokubhodabhoda ngamalokithi ikhuthaza abafundi ukuthi baphume ngobunengi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Benon Ncube ochasise okunengi ngalelo hlelo.
Konke sengakusho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama-numbers yenelisa ukuthola ama-student abaningi ade bengakarejistranga ukuthi and kuba lula ngoba sibathola bendawonye kusendaweni zokufunda ama-university. So kulula ngoba thina vele sigcwele ama-university wonke ngoba lingakhangela ukuthi ama-SRC amaningi kade singawethu. So kulula ukungena kuma-lecture room nakuma-hostel sibakhuthaza ukuthi sibabarejiste kuvota sibancedisa futhi kuhamba besiyavota siphinde sibalede futhi esikole. esikolo ngoba yindlela esizama ukuthi sisebenze futhi amandla ethu esilawa kuma university ngemva kokuwina ukhetho lwabantwana be-SRC. So khonokho yikho okunye sikwenza okusinethisa khona kube lula ukuthi sengisekerejista ama-students ukuvota and so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abarejistayo liyasithabisa thina njenge-uni.
Asithi lithe lafika kukhempasi lathola abathika bakabhalisela ukuvota lenza njani? Lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma-college bayebhalisa?
Into esiyenzayo ukuthi sisebenza sodwa, sizama ukukhuthazana sodwa njengabantwana. So isikhathi esiningi abaningi abarejistanga, into esiyenzayo ukuthi siyabalanda phakathi kweviki kumbe ilanga i-day before sibathethe ukuthi bangarejistanga ukuvota ofunayo ofisayo bese sichasisa ukuthi kuqakatheke ngaphi. Sihlangane kumbe ngempela viki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshele ukuthi asihlangane endaweni enje babuthane khonapho bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke ka-one bayorejista ukuvota siphinde sibaphendulise futhi esikolo. Leyo ndlela yenza kubaluleke kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngathi bathi badonda ukusukuma behambe besiyarejista ukuvota bese bephenduka nje vota. Njalo futhi uma bengazwisisi ukuqakatheka kohlelo lwakhona. So sithi vele sama-SRC ama-students abaningi awu-union yesu wasebenzisayo ukuhamba besiyaqoqa abantu besiyamobilize ama-voters. Indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele yindlela esiwaqoqa ngayo sifuna baphathisipete kuhlelo lwekhetho lwezemizwe.
Ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-Election Resource Center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota koBulawayo. Kodwa amapholisa awuvimbile lowo mcimbi esithi ungani ubulezo mbusazwe phakathi. Ungathini ngalokho?
Lapho-ke ngikhuluma eqinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisiphathise njenge-Student Union entweni enje sososo.
Hello-ke ngumnumzana Benon Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabafundi bemakolejini iZimbabwe National Students Union iZinasu obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla lesi lithi umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla leZanu PF yikho ephiwa imota lemali. UMonzora waphiwa imota yohlobo lweMercedes Benz njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edalele eParliamente. Lolu lusiko olwenziwa emazweni amaningi afana laboBritane leSouth Africa lamanye, lapho umkhokheli wamabandla aphikisayo aphiwa khona imota lokunye. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wake wathiwa nguhulumende uzaphiwa imota lokunye njengomkhokheli wamabandla aphikisayo kodwa wala. UMonzora uthi udaba lepulazi okuthiwa waliphiwa ngelakudala ngesikhathi lowayekhokhela ibandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai lenye inkokheli yaphiwa khona amapulazi. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona nge-WhatsApp.
Izolo lakuthanga ede khulume sithi yena waphiwa imota leplazi ngenxa yokuthi uyi-opposition leader eParliament supervise abantu bonke ama-MPs aku-opposition. Lawo sizama ukutshela abantu ukuthi ngamangala uhlaza tshoko yiyo kuthiwa yi-propaganda. Thina sibona ngani and siqinisile ukuthi uMonzora kasasebenzeli i-opposition, yikho libona uyaxotsha abantu ema-by-election njengebhinga lakafaki ama-candidates. Sebavumelana ukuthi i-MDCT leZANU-PF yintonye, yikho yena engafaka ama-candidates njengebhinga split ama-votes. Sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi eParliament kule committee okuthiwa i-Rules and Orders Committee yiyo umaqhuzu weParliament.
iyo egqele impetho ilokubusa lokuqatsha abantu abasebenza ePhalamende. Kubuye iParliamentary Legal Committee iyo la ekhangele ukuthi into zonke ezenzakala ePhalamende kaziqhamuli kazephuli iConstitution yeZimbabwe yini. Uma sokusiba le lama portfolio committee maningi ahambelana lama ministries iyo ayenza oversight ukuthi ibisebenza kuhle na njenge Ministry of Education kule portfolio, Ministry of Justice kule portfolio. Yikho ke kuphinde kube lama chief whip. Thina be CC silo chief wethu okuthiwa Prosper Mtsemai, MP Pedanga Mvura eMthari eManikaleni. Yikho ke mesithi thina kuyasi supervisor ngamanga izanu la ile ilo chief whip wayo, iMDCT ilo chief whip wayo, thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi independent ubaba Umlisho. Yikho lokho esikutshela abantu ukuthi uMonzora sephelelwe ngumphako, sethengisile, usebenza lezanu, sezama ukusigcoba amafutha inyama yembuzi singayidlanga. Singathi ngesiNdebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane laye. Ngalokho ke thina ama chief whip wonke ayahlala ku Rules and Orders Committee. Asikwazi ke ukuthi thina uzabuya as a supervisor emingapi njengoba yena inyayizana mahlizulu asinanzelele nini ukuthi imali kahumende ivela ku consolidated fund angilangizisisa onke aphuma ku consolidated fund akula mali ezaphuma ngenxa ya kaMonzoro uMonzoro uzagada imota yebenze esithi uye ema reserve emakhaya esithi ukhangela bani njengoba yena vele kasakwanisi ukufilda ama-candidates. Ngamafitshane, sithi uMonzoro sejayele ukudla ngobuqili, liqili ndini, kodwa kuzaphela, kambe kungapheliyo bamaNdebele bathi kuyahlona. Sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizacuthwa phambili. Amadala bathi kungapheli kuyahlolwa, lingayengwa uMonzoro ngoba sephelelwe ngumphako. Siyabonga amahlaba ezulu.
Lati siyabonga. Lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sithinte isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UDube usithumele umlayezo olandelayo.
Amanga eCCC kulindaba anje umhlaba wonke ku opposition kuyaba lama opposition parties amanengi amanye elama seats amanengi amanye elama seats amalutshwane uzathola ukuthi njenge parliament yeZimbabwe yi opposition kule MDC UMDC alliance kulayo iCCC yona lengenisa abantu khathesi kulomliswa kule 3 inhlanga eze opposition kodwa ziyabumba ana phezulu kube loyedwa onguye okhokhelayo okuthiwa ngu leader of the opposition yena lo muntu nxa eseParliament ulaloko akuphiwayo ule izinto zokusebenzisa aziphiwayo asikho kweZimbabwe kodwa ungahamba eSouth Africa iParliament yabo iyabi labo OEFF ababo Julius Malema iyabi labo DA iyabi labo Inkatha iyabi lama parties around 11 ama parties alama members of parliament kusingabali ANC ebusayo wonke onawo ongu 11 alengqungquthela yabo onguye okhangelwa nguhulumende weSouth Africa njenge leader of the opposition lo muntu nguye oyabe elama member of parliament adlula bonke eSouth Africa iofficial leader of the opposition ngowe DA kule mhlangano ayenzayo lamanye ama parties alamalunga eParliament aphikisayo yikho kwenzakala eZimbabwe ibandla lesisisika likufuna ukuthi lisebenzele le MDC ku position siyakwazi njalo lani bantu selikwazi ukuthi abafuni kodwa ubaba uMonzoro ulalo lelo lungelo elokuthi njengomuntu olame members of parliament angu 68 under MDC alliance ICCC ile 19 kube sokusiba le independent eyodwa nguye iofficial leader of the opposition abakhangeli ngoba uMonzoro abakhangela ngokuthi ibandla elilama member of parliament amanengi ngubani kungaba kusasa sokungubani noma so kungubani nguye oyabe senanzelelwa njenge leader of the opposition ube abe sesiba lezopho ke lokuthi asebenze lamalunga wonke awe opposition ukuze baphikise kuhle uhulumende njalo futhi ukuze bancedise kuhle uhulumende ngokuba iopposition asikho ukuphikisa kuphela lokuncedisa kuyancediswa ngakho kule caucus eyokuthi kwekhanye ukuthi ama members of parliament aku opposition asebenza gadalala yiyo leyo ubaba uMonzora ayithungamelayo njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali yama fuel ahambelana lalowo msebenzi kuyamele akwenze bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament EMDC alliance ile 68 okusho ukuthi iyona le elabantu abanengi yiyo epha umember o epha opposition leader ngakho abantu kabathathe nje isikhathi sabo baqhwayisise ukuthi kusebenza kanjani lokho okukhulunywa ngubaba uMafu ukukhuluma ngama committees amancane thina sibala sokufika phezulu khonalo kuyafanana lama ministry uminister nxa esengayala ukuthi kulo president angithi uyabo le ministry lalale kodwa phezulu kwakho konke kulo president
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo Ngokumanje ke sikhangela iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla le CCC umnumzana Nelson Tsamisa utshele iqula le Commonwealth eliselizweni ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa awukho aso kantando kaZulu njalo umthetho usetshenziswa ukujezisa abaphikisana lohulumende Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini kohambo lwakhe lwamalanga amabili okuvakatshela isigaba seMathebeleland South. Leli phephandaba lithi Mnangagwa uzaphawula ugatsha lomgodi weBlanket Mine abesesiya emcimbini wokwethula amabhasi ezisebenzi zikahulumende amatsha awePSC. Angene njalo kwezinye inhlelo esigabeni lesi. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zakazwe Studio 7 sanibona nabalaleli ngokunjalo ngihlala phezu kodaba ngeke ngibe mude ngicela ukubuza kumadoda akhe tangu 4
kawule oqala
uJoseph Chuma uMalaki Nkomo noMangali Sondlovu ngiyakhumbula kutshaya abantu ngale ensiza nasematoko yibo ababekuphikisa ubaba uMangali Sondlovu wakuphikisa lokho wathi kukhona kungamanga bakubonakala abantu sebekhunyile impahla kodaba zabe bonakala betshaya kodwa kunobufakazi kulo mama ongu-MP olala esibhedlela onqama owatshaywa anqamula izandla zonke esikhuluma namanje kusafaka iplasta umama ongu-MP kodwa abezanu PF bakuphika amalunga ezanu PF bakuphika bathi akusilo qiniso lelo njalo amapolisa asakudingisisa afuna ukubona ukuthi ngempela ngobani labantu abakwenzileyo kodwa into yonke icacile laphana kulama video kuphuma imota zezanu ezibhalwe umcandla ama registration bayabiza labantu osisa ama registration alezo moto engicabanga ukuthi bonke abayizikhulu zezanu bayazazi lokuthi ngubani wayidriver leyo moto bayakwazi kodwa ke ngoba ezibaba asinawo amapolisa avikela ama citizens sinamapolisa wezanu PF yikho sibona namanje labantu abantu bengeke babotshwe bangakabotshwa futhi vele angeke beze babotshwe ngoba ngabe ezanu PF ba untouchable ngoba bengabe ezanu PF kodwa ngabe kwayenziwa ngabantu bemthwakazi kumbe ngabe kwayenziwa ngabantu beTCCC ngabe sikhuluma lamanje basemaje andingabe baphiwa lamabheli njengoba sibona kwenzeka kubo Oscar Oscar babezivikela lala abantu bezanu PF kuyiba babuyileyo esililweni sika Mo Blessing obulawe yibo futhi abantu bezanu PF ukuthi babezofunani babevele bezofuna ucucu bezofuna ukwenza udlame bathe bezama ukuzivikela futhi Oscar babotshwa ngiyabonga
salibonani basakazi nabalandeli beStudio 7 okhulumayo lona uVusani umfoka Khumalo wise Cosmos City eJohannesburg kwele South Africa ngizothanda ukuthi ngibe nenkulumanyana kancane engiyibekayo nje ngilandela kakhulu indlela engengathi ngisizwa iNews zibalwa futhi njengakhona lokho singabalaleli ngezwe enye into eyangithinta ngaba nombuzo mpela omkhulu kahle umbuzo engiwuqondisa kakhulu ebantwini abafana nabo uJoseph Chuma uMalaki Nkomo kanti no baba uGawuli uBelief Gawuli lapho ngizama ukuthi ngiyazi ukuthi lapha bakhona kabamamele beke belalele kakhulu inkulumo zabantu indlela abantu abakhuluma ngakhona ngithi lapha kakhulu kunomunye ubhuti oke waveza eNewsini nje eveza ukuthi wayeku youth liaison kazivezanga igama uzincedile laphana ubhuti siyambonga ngoba kungenzeka ukuba uzivezile igama akuba ngosikhuluma manje umuntu obezolandelelwa njengesystem yezane esiyaziyo wazise umntana abantu anyamalale ngoba vele bakujwayele lo right ubikile laphana wathi yena mina buzani kimi ngangikuyouth yezane PF sithunywa ukuthi siyeshaya abantu abantu sasebashaya wehluleka ukwenza islogan sibashaya bengenzanga lutho sidla imbuzi zabantu which is zane PF system kodwa ke baba uGawule lapho khona nani boJoseph Shuma liyakuphikisa lokhu ukuthi hey kusuka abantu behlangene nento so lithini ke ngomuntu seyibekile uvele wayibeka obala wathi ngangikhona lapho besibashaya abantu hayi kancane bethunyelwe yibandla zayo so lithi ukuthi thina masikhuluma singabantu silitshele ukuthi haa khangela nini ukuthi indlela abantu abasokola ngakhona kumanje siyazi bo Belief Gawule naba abantwana baphumile basabalele bangaphandle kwelizwe why bahamba umbuzo lo kanti linakalizibuzi ngani lithi ukuthi thina sabaleka kuleli lizwe sasibalekela nje ubali into esingayazi lisola nje ukuthi lisolwe iqiniso lilazi bantu abadala kuyasizwisa ubuhlungu kuyasiyangisa thina lokho nangu usisi okhulumileyo futhi kobulawa yathi yena bayanikezwa indawo zokuthengiswa abanye bathi bona bayagijima abakwazi lokuthi bangahlala kuphi ngoba bayagijinyiswa mihla yonke amapolisa athi akusendawo labo abaqale usisi ukhulumile inizana uPF yasinikeza besibhalisa ngaphansi kwezana uPF amagama kanjalo kanjalo konke sikwenziwe ezana uPF but ngizwe omunye ubaba angisazi ukuthi uthe uyini lapho wathi elapho kobula uyakuphikisa konke lokuthi yena akakwazi ukuphikisa kanjani baba umuntu ekhona esitsho ukuthi thina sizabizwa ngabantu bezana uPF konke lokhu bantu abadala izana uPF kuchaya indiva siyacela ukuthi njengabalaleli inkulumo ezinje sibe sikhangelisane nazo ukuthi namba abantu badlala ngathi abantu bezana uPF vele isabela lisenaso abantu kalibathandi lihlukumeza abantu elizweni lakithi siyabonga
hayi ngiyabingelela Studio 7 othando lwenu olungaka elisiphalona lisinika ukuthi ngasi yakuzwa konke okwenzakalayo siyalibonga ma Studio 7 ngoba lisitshela esiyabe singakwazi hayi into ehluphayo nje izano le esiqambela amanga lalele khona lapha abantu laba abahumanayo la kambe izano ingahumana ukuthi umnanga kwa ulobungcono abenzayo thina sibona umgabe kulomnanga kwa ubesengcono kakhulu ngoba umgabe azange ngesikhathi sakhe ayenze lokho okuyenziwa ngumnanga kwa njalo lo dubo lwalusesengcono kade soluphambili kodwa ubaba lolokhu ekhuluma esithi yena abantu abezano balungile njalo bayenza into abayazi ayi kuyahlekisa lo ngoba akusela muntu olulutho lapho eZimbabwe yamangala bona ukuthi kumbe nxa bekuthola bona khona ngale kuzana bangacabanga ukuthi kutholwa ngabantu bonke kutholwa yibo bebabili bona labo abaseduze lezano abantu siyahlupheka phandle la siyahlupheka phandle la apa akulanto ekhona ebe lokhe kamba manga enalo ubaba angimazi libizo lakhe lesishona ngiyalizonda vele kangeke ndikulume ngoba ubaba lo ukhuluma into engekho ephuma endleleni hayi sesidubekile bakithi eZimbabwe angazi ukuthi ma Studio 7 singenzani ngoba izano iyayenza istyle zayo ikwazi futhi ukuthi akulalutho namhla nampo Jobs Khala ababotshiweyo bengelacala kodwa namhla nxa kuthiwa banikwa ibheyili after 5 months kambe isigwebo sabo besingayisiso yini naleyo 5 months ngoba isigwebo sabo sesiphelile basabhadaliselwana ibheyili ngoba lecala lakhona alikho abezano nampa baqamula abantu kodwa kabakabotshwa lalamuhla angikwazi ukuthi kathi vele izano vele yona izazilunge nini bantu hayi angazi lokuthi kumbe uNkulunkulu angangenela nini ngaphakathi kwezinhliziyo zabantu sike sibone nini ukuthi izano bakithi hayi sesithwele nzima kulima ngezano. So hayi sokusisinda thina sisakwazi ukuthi sifanele senzeni. Hayi ngiyabonga Studio 7 kuphela nje ngihlupha ngobaba lonoko ephethe eqamba amanga evikele izano. Ngiyabonga.
Studio 7, salibonani izihlobo zami, salibonani bathathele bethu bezindaba ezimnandi elisipha zona. Azi mnandi siyazizwa ngeqiniso, ikuthi abazondi iqiniso yilaba ogawulela abazondi iqiniso, labochuma laba abazondi iqiniso. Hayi thina sizazijabulela lezi ndaba. Hayi ukuthi kuphela abantu laba ukuthi bekibelele ngeqiniso, ukuthi bengene eqinisweni. Ha kunzima into yabo yonke lokho yasukela phansi kuze kuyegcina yonke njalo. Yena lowo mnanga kwabathonga laye uzophuma ngesigubogubo njengoba abakwenza umgabi. Kathesi uthi yena ugawule, uthi yena he umgabi wayengayenzi kahle, wayenzi kuhle. Wayeyisikhathi soneso nguye emsupport, wayesupport umgabi too much. Wayesenza njengakho kwakwenzayo ukuthi kalandima kakwazi lapha ami khona njengohlanga lume emanzini pokundenda. Hayi amboni ukuthi ulentule enhliziyo, amboni ngibone ukuthi inhliziyo yakhe ngiyamboni umuntu lenhliziyo sile ecabanga. Hayi ngithi ngikhulume imibono wami ngubonawo undoda, ngicela ukuthi ayimndoda lingamfaki imali ehlelweni mani umuntu lo. Hayi ngakwazi lokukhuluma, uyaqhamanda kuphela, uqhamanda njengomntwana omncane. Ngiyabonga wande shapu ngomo danki.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Kwezemelika kulokudonselana phakathi kwebandla lama-Republicans lama-Democrats ngokuthi yiliphi ibandla elingavuselela umnotho welizwe ngesikhathi ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokuqansa kwesilinganiso sokugugudeka komnotho i-inflation. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Iqinile umomo economy uqinile kathesa. Umomo economy uqinile. Yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele kuhlala kusolwana iopposition le lalaba abasesihlalwe abangeke bakocitshe ukuthi hayi umomo economy uqinile, imisebenzi phezulu, abantu abaningi basemsebenzini, even lengcitshi ziyathi ukuthi economy is doing well. Kodwa nje i-inflation yiyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama-Republicans yiyo abaphethe intambo in terms of business. Yibo abaona ama-business isikhathi eziningi. Bakhweza konke, bethatha i-advantage ye-oil e-Russia, bethatha i-advantage yokuthi kule crisis. So basebenzisa leli thuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu kwenzela ukuthi bayenze imali eningi. So yikho nje ukuhlupha abantu. Yeah.
Sesikhangela kwezokuhiqizwa kwempahla singathi kuqhubeka kuhle yini, njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokulempiko yokuthi okunye kuyasilela. Singathi iziphi impawu kahle kahle ezijengisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa?
Impahla ezitolo yeah bezike zagcina sezi ama-shelves akhanya ngana sesiba empty endaweni eziningi. Kodwa kathesi hayi kukhanya kusokubuyela sivile. Okunye ngaba kuyi-COVID yebo, kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini, abantu bebengekho kwezinye indawo okugoqela emapulazini, ama-farm workers. Okunye nje futhi layo indaba ze-immigration, abanye abantu abayenza lezi zinto ngabantu abahola imali phansi. And then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto zi-importers zivela emazweni. So yikho nje ade kubangela lokho. Kodwa kathesi nxoke ngala ma-shelfini hayi sokukhanya sokusiba soku-right, sibe soku-almost normal. Into ekade ishote, ekade saziwa yayishote kakhulu, ngiyabona engani lokhu isasile la ukudla kwabantwana abancane abakuthiwa ngama-infants insane, yikho kungani kade kusosilela. Kodwa nithemba lakho sokusiba ngcono.
Singathini ngawo umbuso kaMongameli Joe Biden lenhlelo zakhe selokhu engene embusweni?
Umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu. ulenhlelo ezicacileyo umuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kubo Congress Senate khona ngale phezulu bahlanganise balungise lanxa izikhathi eziningi ama-Republicans edonsele emuva bapasa i-health care ukuthi ikwehliswe intengo zemithi ya lezinye izinto ezinjalo eziphathelene le mithi ama-hearing locuzane equipment.
Hello ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.